Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 Mpalakazi 2021 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo ngasekho.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka.
Amanambasamancane kakhulu.
Bayandlephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzana.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkhuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseneminyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Beselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede. Kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sibile sisebenzela idolobho. Njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lwawo lohlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje zibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni lezi zalwane zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe, kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe yesibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke amamaski, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umobhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabaningi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asenelisanga ukukhuluma lezeki ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqwe lomnumzana Nkosikhona DBT. Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zeMathebeleland lakoBulawayo eye ekhaya Vote 2023.
Njengenhlanganiso sithi ama numbers la mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago le ekhaya Vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwa abanjengama-coalition members ethu. Hhayi inumber le incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama-COVID restrictions, izeku-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinibe i-breakdown yokuthi nge-province kulabantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe nendlela yoku-verify njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana lezek ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo North, South, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje i-coalition sibone ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki silathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili sesifundile khona lapho kusiyaphambili sebe siverifya siupdata continuous kuma-social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yi-ekhaya Vote.
Kodwa likhona inani elingathi yeleli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba?
Ye, thina kathesi like njengokuthi koBulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besicalculator lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota abantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise ku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapha. So lina njenge-province akobulayo kulabantu abangayi njenge-province emat not kulabantu abangayi kulasemat south. Maybe umbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DBT. Isikhulumeli senhlanganiso yekhaya Vote 2023 obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo. Okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uqoqe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. UNkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU-PF kwasiwundula eNkabazwe.
Inangile youth ZANU-PF esigabeni kuright. Nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangiwadingi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU-PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje. Lalapho esihlangana khona nje singamayouth singabadala hayi. Sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Mark Suku webandla le-MTC Alliance komadinga village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe yiZANU-PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo. Belilizwe elihle kakhulu. Lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics days. Besisithethi silizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu. Kodwa heyi, so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC, ama-councillors ethu ay-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa. So end of the day's time akulando ephumayo.
Iba ibandla lezanupiev lisemkhankasweni ukuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
I ngikhona ngene kathesa ngathi ngiyekho isikhathi sonke. Hayi, lami angazi, lami ngingenile ukuthi ingcwele lami so angazi ukuzaphuma nasi. Ngakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza then okunye singathi okungakwanzela ukuthi sithole ukuphila. Njengamayuthi kuze ayathi sibeungela nje osebuyile noyi-part okubesityela. So bona bayebaqala ukufika yathi sathini sizozibonela ukuthi bakwenzayo bayenza ngezani.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatsha ku-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Into ezenzakale eZimbabwe zinzima kakhulu, zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengama-youth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le-creation of employments. Sithole ukuthi kakula sesisiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe. So sebenzisa ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona. Labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election laba zanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela kule minyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni. Yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarar. Isasa kwami ngilikhangele lamaphathi wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi-youth sizamyenzelana.
Iningi labatsha lijalilayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kula mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimele iStudio 7 esilobela igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa lamasotsha namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama kuyafika esigodlweni sikamongameli bekhonona ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha owe-Delta. UDokotela Rochelle Gwelezki, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane, uthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kule Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa nomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
kuhambe kuhle kakhulu asizwanga ukudla ukudla okuningi okungayenzakala ngoba phela into akwazi ukuthi into ze-politics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina eseyifuna i-power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamthwesi ukuthi bawethu imisebenzi yokuhle kungela kudla kudla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana. Into enjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo the overall picture is that iZANU-PF carried the day. Abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye babuncube ubona kanjani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho olunje?
Sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuZANU. Njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaye kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu we Freedom Alliance uyabona ukuthi kuphumiza idumbu phela lapho
chuma ngena baba
akusonde kuhlelakale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithekona mina ngibongela ukubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent abanye siyavuma idemokrasi hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke isiya phambili so asiyofiye esingayifaka siyilinganise even nama ama-general elections lento ezinjalo lokhu ngokwangapha ekhaya kodwa nxa siphuma phandle sesiya kuma-general elections sihamba sesisebenzisa elokuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona so angiboni kule need of any fears kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudlangu lapha
lapha
okusalayo sifuna into nangabe into yonke ihamba
kuphi ye Ncube nami tokudaba khonapo
ngike ngikubuze chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana ukuthi ngingangena ngoba libandle lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kuthi uthi sengisuthi wena usulambile yikho kubangwayo khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana ikambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nakumbuso
akulanto endoda ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawudle ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into ekhona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kule zulu zophakathi ukuthi mbetha sokune singa sukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele ukuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncuba kumele la ukufike kuphoyinto ukuthi la ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume lokunika isitulo ukuhlale laphana into emnandi leyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abela ungabona ungelayo yona le instinct and then you're like yourself
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uye gamula izigodi uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulo hlupho kukhona okukhona lapho mangoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutho engifuna ukuyanudla yilo ukuthi lona lolo luhluphayo
but kono kwani kona yezi yafika so yezi ubona mama bechuma bekuhlabelela so yezi uzwa ihlabu zabelele yiko yilo lujula ngona lana plan ngoba akulo kunye akula mbetha yaphi imali ngeke kona hayi ulujula lo lana nje ukuthi ngingumkhokheli.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance libexoxa le Studio 7. Umoyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede, njalo ngitsho lo mongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko edutyuza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe, okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka ka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke labo bagijimela ukuthenga izimoto ezinto besebenza eZipa wazi imali bayebeyithathanga. UGumede azange abe la imoto enhle. But umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wakuba nelunga lephalamende melendawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu leHighlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ubonga kwakhe okungenziwe ukuthi kube khona. Uyabona iflowers uma ngiselisoma usali inhlanyelo. Inhlanyelo liyana ikhule ibe ngelinye iflowers. Into esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyayipha ama-flowers anjenga kaZede. Into esiyifunayo.
ULawrence Phiri omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba, babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe i-icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe, not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama-qualities lawa leadership ngama-gifts, you know, all, not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi i-gift yakhe sebenza labantu understand abantu humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble and always happy. He knew ukuthi isport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wayegoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRoger Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo emsulwa.
Into eqakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe li-clean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kati abaningi bafika kathesi ku-gathering bakhangela bathi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi lenhloni, and ube ku-public ukhululekile, ulale uthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa, njalo ngesikhathi ebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyonsisa besekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokhelo okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Empikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu, bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong ikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawonalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe yiziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhu livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye abotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele, abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo okulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong, okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo.